Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 yesonto mhlaka 3 kuNtulikazi 2022 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bethina sithengisa izinto ezincane, even abathengisa emsikeni amatamatisi, sokunzima labo ukuthi balamukele ibhondi.
Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni abasalamukeli idola leZimbabwe.
Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi.
Umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party uthi kabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa othembisa ukubasusela amanqe.
Umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo. But umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state.
Ilunga leZANU-PF lithi kuqondile ukwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe leZimbabwe kalisoze liqunywe.
Imuli yakwethu ilezithelo ezimbi nesithembu ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo.
Namhla kuhlelo lwamasiko sixoxa ngesithembu. Salethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kobulawayo kabasalumukeli idola leZimbabwe. Osomabhizimusi abathengisa amatamatisi, izigqoko lokunye emgwaqweni bathi seliphele amandla idola leZimbabwe kulandela ukuvunyelwa kwabantu ukuba bethengise impahla ngamadola eMelika okumele isisindo sawo sihambelane lokwethulwe emkambo wemali nsuku zonke kweleZimbabwe. Unkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni uthi seliphelile du idola leZimbabwe.
Lokhe kwavunyelwa ngukhulumende aze akhulume lasiki uminister ukuthi sokuvunyelwe ukuthi i-US dollar lisebenze njenge-legal tender. Abantu abaningi sebethole ukuthi vele amabhondi asasebenza indawo eziningi. Ungazuke lalo olikholayo zama ukuthi athenge ngalo, uzathola ukuthi intengo nxa uthenga nge-US dollar iyabe iphansi angezani nxa uthenga ngamabhondi. Yikho sokwenza ukuthi lezi tolo even abantu nje thina sithengisa izinto ezincane, even abathengisa emsikeni amatamatisi, sokunzima labo ukuthi balamukele ibhondi ngoba seliyimali nje vele engasathengiwe.
Manje kuyasebenzeka khonapho-ke nxa sikhangela wena njengawo othenga uthengisa impahla.
Senza njalo ngikhuluma lami nginje dube vele ibhondi sekuyimali engasayemukeliyo nxa ngithengisa, ngoba uhlupheli sekuthini ngingaze ngithengise ngilemukele ibhondi lakhona. Nxa sengihamba ngalo kumele ngiyehoda khona, akusela muntu vele elifunayo. Even kuyikuthi nxa ngingathola ama-wholesellers la amakhulu, kuyikuthi kule wholesaler elivumayo ufuna ukuthi uyehoda khona, kuzamele ukuthi uphathe inqwaba yenqundi yemali ukuthi uyehoda ngalo.
Sengathi vele ibhondi selifile phela.
Hayi, selifile ngoba sikhuluma manje nxa siqhathanisa le ntengo yokulithenga esingathi thina ku-black market, kumele ukuthi ngiphathe imali engange-700 bond ukuthi ngiyethola idola elilodwa.
Khonoko kwenziwe nguhulumende esithi sokumele kusetshenziswe amadola nxa ukuthi umuntu efisa ezitolo. So kutsho ukuthi vele sokulibulela ibhondla.
Sicabanga ukuthi vele ukuthi uhulumende yena avumele khona lokho ngezinye indlela uveleni besevuma ukuthi izitolo kaziyilale lelo bhondi. Ngoba sekusitsho ukuthi olikholayo ulihola esekwazi ukuthi uhola imali engasebenziwe. Sekuza kuthi lokho li-US dollar nguye osekhangeleka ezitolo engani useyinkosi ngoba uzabe ethethe imali ethengayo kulalowo okhethe ibhondi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Angus John Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies.
iZimbabwe dollar vele alisasebenzi, silisebenzisa ukujusa amafoni kuphela la, futhi idatha yeconnect la esithengiswa ngamadola. So yonke into nje sisebenza ngamadola. Okubuhlungu nje ukuthi abasebenzi zikahulumende in particular izisebenzi ziqhubeka zihola yona le eZimbabwe. So la marate angikhona aqhubeka ehlanya, so kwenza impilo yabantu makhaza, ikakhulu abasebenza ibe nzima ngoba i-US dollar leli kabaliholi. Otherwise yonke into nje sithengiswa nge-US dollar.
Singathi ke ibhondi sidilekile yini?
Ngesinye njela umthuli uMinister of Finance uvuma ukuthi ibhondi kalisebenzi. Kushuthi isitele khona nje ukuthi kungazane kubona kukhona abakwenzayo. Nxa bekhipha ipa imali lezi ezimbili ukuthi zisebenze ndawonye, kuyabe kukhona bona esicabangela ukuthi bayakapula ngakho, ngoba kade kumele ukuthi outright bahle balikhiphe i-US dollar totally kumbe bavele bakhiphe ibhondi totally. Kodwa khona kunxakusuwagcina sekukhona ubungilimbani ababe bebenza obubadlisayo bona omankutsha. Yikho bese kusithini abantu makhaza bese beqhubeka behlupheka.
Pho kuyasebenzeka yini kubulawayo?
Akusebenzeki, i-business ilaw. Abantu abalamali i-US dollar lifuna osekumele ulisebenzise, ngoba la nxa urun i-business ungayekela ukuchaja ngalo uyaluza. So uyangathengisa ngamabhondi uyathi sase usudinga i-US dollar ukuthi uyesetshintshile ama-rates akhona. So kusebenzeka nzima kakhulu, umumo wakhona kawumnandi. Sibili singaqhubeka sinje kungaba kuzaba nzima.
Sizakuthiwa-ke kulezi nsuku e-black market idollar le-America nxa suthenga ibhondi i-1 to 700 kambe kuya ngaphi konke lokho?
Ye selinjalo sibili, ende liyakhwela kanti esiku 700 asikwazi emaviki amabili amathathu liyabe seliku encenzafika kubo 1000 kubo 2000. Kuyakhithika nje, kuyanyeshuka nje njengendlu yomdaka izulu lisina. Asikwazi ukuthi kuza kuya ngathi, kodwa kuhlungi ukuthi abantu makhaza impilo zabo ziqhubeka zisiba nzima kakhulu.
Singathi ke sokubuyele ku-2008 kunjalo?
Akukabuyeli kangako, ngoba impahla zikhona ezitolo kodwa abantu basiza besizikhangele kusingala mali yokuzithenga. Kanti ngo-2008 vele manje amashopu wako la matishu kuphela. So khathesi kuyabe kukhona sibili konke kule mali yakhe sokusenza impilo yabantu abasomela sebezaphila mnandi ngamasela laboko labantu nje bona bana abathola imali ngendlela ezingayisizo balitholele le-US dollar. Kodwa umuntu osebenzayo sibili ovukelayo akuza sikhangela isinku sibone esitolo wehluleka ukusithenga, impilo ibe nzima nje kunjalo.
Umnumzana Angliston Spanda ngumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies besixoxa laye ekobulawayo. Ibandla lemthwazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kanengi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. Umnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP, uthi umnangagwa wethuswa libandla leli.
Ekasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi, njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besishoneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 la ngokubuya sibanjaniselayo iZimbabwe yiBritain ngo-1980. Ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki, kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bayo labalandeli bayo yimthwakazi Republic Party, asikezwa ekhuluma amazwi afana nayo kubone senchamisa i-CCC kubozaphu lamanye amabandla. Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi, kodwa siyatsho ukuthi ngokwenza lokhu usekhuphule izinga lomzabalazo wethu. Njalo umhlaba sithi ma ubekwazi ukuthi uMnangagwa ongumbulali owakhuluma amazafana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni, watsho eqeda lapho wathumela umbhuqazwe.
Umoyo uthi okwenziwa nguMnangagwa kuveza ukuba uzonda amaNdebele.
Kathesi uMnangagwa njengoba umgabe wathena yena it was a moment of madness ngo-99 njengoba umnangagwa singa kwese funu kuhlanya kanje umhlaba uzathula na uthi uthu busy ukuthi ukhangele udaba lwakithi ngakho ke sithi hayi sizimisele kathesi sithi akalibambe lingachona umbulalo ngeEmerson Mnangagwa ngoba kaswe sivuma ukuthi sichaye sithule sibulaye sithule njengalokho kwenzakala nesikhasi ka Joshua Nkomo owathebuzwa ukuthi igugura hundi is it tribal or political wathi yena it was political thina kasingeke sivume ukuthi lokhu kupolitical sithina kutribal ngoba uMnangagwa ukhuluma ngokuqeda impilo lemphefumulo yabantu besindebeleni kuphela
umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kubi okwenziwa nguMnangagwa
Amazwi anje evele emuntwini owaye ophatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi segugura hundi ayethusa kakhulu aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala lingakanani labo basezihlabeni labo ababulala abantu ngegugura hundi kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zegugura hundi yabo 1980s lokho belenjongo yokuchitha abantu bemathibele endlemindlezi into engamukelekanga yona leyo engasoze yamukeleke ebantwini bemathibele engasoze yamukeleke emhlabeni engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo
uncube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli
umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo abe ngumuntu ovikela abantu bonke ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo ohlonipha amalungelo abantu ohlonipha iconstitution ube lenjongo yokuvikela abantu kungabi nguwe wethusela abantu kungabi nguwe ophuna ukuchitha abantu kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga amazwi aveza ukuthi kawula njonge ezinhle ngabantu into enjalo vele kayamukelekanga kancane ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe enxa threatena abantu esethusela abantu kuyinto embi kakhulu engamukelekanga ikakhulu abantu abadlule phakathi kwegugura hundi abantu abadlule phakathi kwegugura hundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu njengoba wayengomunye wama ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu
kodwa umnumzana believe gawule ilunga le ZANU PF uthi uMnangagwa wethula amazwi aqhakathekisa ukubambana kweZimbabwe
lapha nje yebo kambe umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo but umongameli uzama ukuthi ame ngeconstitution yeZimbabwe iconstitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma states ama provinces ukuthi azimele hodwa kumbe njani kumbe lokwana akukho eZimbabwe lokuya. Njalo iZimbabwe ilamandla ileli ama provinces yanika ilokuze ne devolution kuma resources ukuthi a benefit nge devolution but Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe lilizwe elilodwa elingalama boundaries phakathi kweshukanisa ukuthi leli yileli lizwe leli ngaphaleli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo yisekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikuchoyo lokho phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso umongameli ubuswa yisisekelo sombuso ulandela ukubuselwa kwabe isisekelo sombuso ngawo ke akukhulumayo yiko kanye ukukhulunywa yisisekelo sombuso Iko ukukhuluma uPresident Emerson Mnangagwa isisekelo sombuso ukhuluma isisekelo sombuso ngoba umeli yena uvikela isisekelo sombuso uyisa asivikela njalo amele asivikele ngazo zonke izikhathi ikwa kujoyo lokho xa ekhuluma esethusela inkulumo kaye thuseli hatch ukhuluma sibili qo lokukhona kanye okumqoka okubekwa okwethulwa isisekelo sombuso elizwe leZimbabwe
Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafuna sizaphinda njalo lokho. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukuyahlangana lesihlobo labangane kusasa ngesikhathi sekhefu likazibuse kule Melika. Umsakazi weVoice of America ufika ukuba Kulabantu abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million abakade izindizamtshina ngolesine njalo kukhangelwe ukuthi abanye baza kwenza okufanayo namuhla. Irussia lithi selihluthune idolobho elisesabelweni seLuhansk. abezindaba abe Reuters babika ukuba umphathintambo obona ngezomvikela kwele Russia ubukele umkhokheli welizwe lelo ukuthi sebekhulule isabelo lesi njalo baqhubekela phambili ngempile. Kodwa ophethe ugatsha lwezomvikela kule Ukraine uthi kungamanga aluhlaza tshoko okwethulwe ngele Russia. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwesithembo. Usukwicamfundo solwayo ngwenya usanda kuveza ukuba ulamakhosikazi amathathu ahlala lawo endlini yakhe kobulawayo. Kulabanye abantu abamanganiswa ludaba lolu, kube labanye njalo abancoma ukulandela kwakhe amasiko. Kuyini isithembo? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcwethi kwezamasiko.
Isithembo kwakuyinto eyayivamile kakhulu esintwini. Isithembo ngoko esilisa ela amakhosikazi amabili kusiya phambili. Kwakuvamile ekadeni ngesizathu sokuthi obaba bebengamaqhawe ngokuba zingwazi. Ekubeni ingwazi ugwaza la ugwazwa, ngakho babesifa kakhulu. Basale sebebalutshwane, omama basale bebaningi. Ngaleso sizathu la ngokuzama ukunakekelana, ubabo yedwa wayecina ephiwa umthetho yinkosi kumbe zinduna ukuthi khona athathe abafazi babembalwa. Kodwa ensukwini zalamhlanje angikuboni kuyinto enhle.
Umankonjeni uthi umdeni wakhe wehlelwa liyezi elimnyama ngenxa yesithembo.
Ngingumuntu olezithelo, umbimuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembo. Ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo, ehlaba through indlebe kuze kuyefahlaba ilihlo ngenxa yobukhwele. Amehlo akhe adubuka afa, wakhule seyisiphofu. Udade wabo wamenza okufanayo, wakhule isacuthe. Umne wabo wakhula engathi ulokuphambana okuthile engqondweni. Abanye bangaba bazi laba bantu bebehlala eFlabhusi eJulube, kuthiwa nguphofana lona vine lophamula amalilo. Ngaleso sizathu isithembo mina angisuye umuntu osakholelwa kiso. Kube sokuzokuthi ngakithi komafu ngapha kwathiwa sesingaba komvubumpili, zingabantathu sezihlola. So sithi ukuthi isithembo singavela sedlule sababili sokuba sesithathu, vele kwakuveza imihlolo emuhlini. Ngakho asisesihle isithembo. Njalo abantu umhlaba uNkulunkulu sebalansile, inani labo mama lelabo baba alisehlukani njengelakudala. Mina ngwami kangisithandi kamfuna ukuqhamba amanga lingixolele kulokho, kodwa kwakuyinto eyayivamile. Ekuphathweni kwamakhosikazi esithenjini bekumele ubaba abaphathe ngokufananayo. Maye thengela unabani irogwe athengele bonke, nxa ethengela abantwana bakanazibani athengele bonke, nxa esenzela loba ngubani oluthwenzele bonke. Besinceda ekuthini lo babo lesithembo ubesiba yisikhulu ngoba uyabe lamasimu amathathu nxa elabafazi abathathu, kanti lomfazi oyedwa ubesiba lensimu eyodwa. Kodwa abantwana bangikhona babi lempilo enhle. Abantwana bangikhona lenhliziyo ziba nzima bakithi ngoba bakhula bengatholi uthando olwaneleyo ubaba bemthola ngosuku lozopho lukanina, okuyinto engahlanga. Asichiyeni isithembo hlabezwe.
Umankonjeni uthi obaba babephila ngembiza yamadoda.
Ngoba kunzima ukuthi ubaba emunye esesiyakhontrola abafazi ababili abathathu, kanti laba bafazi bevele bephila ebuhlungwini ngoba ngolunye usuku umama ubefisa ukuthi abe elowesilisa kodwa engamtholi ngobe komazibani. Nxa evuka ekuseni umama lo uvuka efuna ukulwa. Kanti langaphandle kwakho khona lokho, omama laba kubenza bagcine befunda ukungathembeki. Ukungathembeki umuntu wesifazana kadalwanga elakho. Ukungathembeki umuntu wesifazana ukufunda ngama-lifetime experiences anjengezithembo. Ngoba ma usulamba, survival knows no boundaries. Omama laba bagcina behahabela abazukulu emgumeni, bagcina bephuma besiya ngaphandle. Akukho ukuthi kuthiwe ubaba uqinile unjani njani wonke lezi zinto esizizwa. Bebesizwa kuphela zinqayi lezi abebezinatha emsamo. Kodwa ngokudalwa komuntu, umuntu sidalelwe i-1-to-1. asidalelwanga ukuthi ubabe munye uzaphuma aye ngaphandle aphenduke uphenduka ihloka libuthundu ngase libuthundu sokumele lincediswe ngelako makhelwane sokuphambanisa ubuntu bethu asikufuni lokhuya.
Enye njalo ingcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya uthi isithembo sasilungiswa ngamakhosikazi
endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazi thathela isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lo muntu azokuba ngumunyane wethu kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo.
Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko uNumzala Mbuso Ngwenya kanye lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Ngibonge baba unkomo labalaleli. Ngithintwa ngamazwi angihlukumeza njalo. Amazwi athi hlonipha uyihlolonyoko ukuze insuku zakho zandezweni. Umzali unguNkulunkulu wokuqala emhlabeni. Ngiyomazi kanjani uNkulunkulu sehlula kwazi umzali? Ngithi ngizokunakekela kanjani uNkulunkulu sehluleka ukunakekela lo mzali ongekho emhlabeni. Umzali uthi ute ungithwale 9 months nzima simhlukumeza mhlawumbe lesisu sami. Wangiketha nzima ephakathi kokufa nokuphila. Wangikhulisa nzima esebenza emakhishini ehlakulela abantu emasimini ukuthi ngifunde ngikhule ngibe ngulomuntu enginguye. Ebiyintyango zabantu elimela ukuthi ngikhule. Namhlanje ngifundile ngiyasebenza. Nyenzani ithini role yam kubazali abakulethe emhlabeni? Ithini role yakho kubazali abakulethe emhlabeni? Wenzani ukukhombisa ukuthi bazali ngiyabonga ngakho konke elingenzele khona? Ngingulo umuntu enginguye namhlanje ngani? Nyenzani yini umzali wam athi mayibhekile ngam ame athi ngiyasibusisa isibeletho sam ngokuzala uzibani? Ngoba namhlanje ngulomuntu enyenguye bekani lekhaya lambekani because of umntana muzibani. Yini eyenza umzali azibusise ngokuba khona kwami ngokuphila kwami? NgokuzikaThixo umnikelo o isibusiso o ishubu zokuqala yikubonga komzali. Lokho okuncane omenzela khona ba umzali ethi mntanami ngiyabonga inkosi kubusise ubusisekile. Ungaze waqalekiswa ngumzali uthola ukuthi ngilana ngiyasebenza. Yini lo ngisambathi because of umzali wami. Kodwa umzali wami ucela ithukela next door angikaze ngikhohliwela ngayo. Yisiphi isibusiso ngithi nginaso? Sande ngisenkonzweni phethe iBhayibheli. Niyokwenzani uNkulunkulu wami wokuqala ngikhohliwe ngayo? Umzali ongilethe emhlabeni uhlala endlini evunzela iyanethela. Sande ngisenkonzweni nginesishumi ngamnikele. Kodwa lo uNkulunkulu wokuqala ongumzali ogijime nami kunzima ngikhohliwe ngayo. Yini ezangilungela? Yini ezongilungela? Sometimes uthola ukuthi umzali unaye uzothi umuntu angikhulumisani lo mzali wami, angifuni umzali azonyathela emzini wami. Kodwa lo mzali yini le role model onginguye umuntu enginguye nguye lo mzali lo. Namhlanje ngizibona sengingcono ukudlula umzali. Isibusiso sokuqala umzali ukuhlonipha umzali asokumguqela kuphela. Ukuhlonipha umzali asothi mama nyakuhlonipha ekuseni emini, mama nyakuhlonipha ntambama, mama nyakuhlonipha baba nyakuhlonipha. Ukuhlonipha umzali yizenzo ozenzayo to appreciate abazali bakho ngokukuletha emhlabeni. To appreciate wonke umuntu ongumzali okhoyo ukuthi ngiya-appreciate ngabazali kimi langikhulisa ngingulo muntu enguye ngani. Ubonisa ukuthi ngiyalihlonipha abazali. Ngikulinakekela. Ngilethile emhlabeni la nginakekela. Now it's my turn ukuthi ngilinakekele. Sibusiso sikaNkulunkulu siyohlela phezu kwakho. nebisibuso somdali sehlele phezu kwakho umzali wakho ekhala ngawe umzali wakho azashona umzali ebophi joyi athi angifuni uzoba nethuneni lami ngithola semfeni yamangazanyathela leso siqalekiswa sikwele kuwe kuphela siyawela kuwe labantwana la kusizukulwane esizayo asilungiseni amaphutha esinawo nabazali bethu izinto ziyohamba zilunge masibonge uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamandla senze sizithobe sihlale singabantwana njalo kubazali bethu sihloniphe abazali bethu sibakhumbule lapha bekhona babusise isibeletho sabo ngokuletha thina emhlabeni sibe yisibusiso kubazali bethu ngibonge
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathinela kusasa Wezabacha namhlanje siwaqala iqembu labasakhulayo owaye ngumdlali wenguqu kuqembu le-Islanders uNetsai Moyo uJoseph Njanji usipha lolo daba
Umoyo waziwa kakhulu ngegama elithi Super Netsai usungule iqembu leSupernets ngo-2021 ephela ndaba lapho ahlala khona.
Iproject yeSupernets ngiqalise during i-lockdown ye-COVID. Laphana sokungani kuyavula but abantwana bengakabuyeli ezikolo, you know, I saw a lot of boys within area enhlala khona ephela ndaba doing nothing. So I then thought ukuthi hayi what is silungisa amabhora and ngibanika amabhora to play and from there then the idea of having an academy came up and it was there though, but you see, I did because of injustice in Zagala as a COVID. These boys, when they came in, we then started putting back training. Then we developed us coming up with the Supernets Academy.
Umoyo usebenza labasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lanye kusiya kwabaleminyaka elichumi lasikhombisa. Iqembu lakhe lidlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kusigaba seSerie B. Uthi uthole usizo oluvela kubomakhelwane, izihlobo kanye labangane ukuze ayenelise ukuba ingxenye yeleague yabasakhulayo.
Ama sponsors at this time, ama companies, they are also having a hard time. So uthole sponsorship kunzima, but you know, there are well wishers, there are people who are assisting, like for instance, friends in the UK and America, Vasichai, my daughter's registered league, Abafana Vedlali, because I told them of the project and they really said that's a good thing, supporting Abafana to do something. Vasichai, my daughter's registered. Someone also came up with the donation year kit, Abafana. So at the moment, we are okay in terms of Abafana Vedlali, Lamapora, Akona, Akonanyana, Jamapora. What we need now is probably financial transport.
Umoyo uyabadinga njalo abanye abangaphathisana laye ukuqeqetsha iqembu lakhe leSupernets njengoba igcina ebachiya bodwa abafana ngoba engomunye wabasebenza lenhlanganiso yePremier Soccer League ukuba amaqembu alandele imilayo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19.
KuPSL I also assist as a COVID-19 compliance officer. So we look at ukuthi izinto ground ziya comply according to ama regulations awe COVID-19 which are required by the Ministry of Health and the SRC ukuthi everything falls in place according to ama requirements.
Umoya udume kakhulu ngeminyaka yama 1980s lapho edlalela khona iqembu le Highlanders njalo ke wadlalela iqembu lesizwe elama Young Warriors. Ukudlala kwakhe kwaphazamiswa ekulimala kwakhe idolo okwenza wahlala isikhathi eside engadlali njalo ekuphendukeni kwakhe udlalele iqembu le Red Seal Rovers lalo futhi ele Highlanders eminyakeni edluleyo ke waba ngumqondisi wamaqembu abalisa lona ele Highlanders kanye lelezimu Leopards. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo izitolo eziningi labathengisa impahla ezijeneyo emgwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe. Umkhokeli webandla leMthokozi Republic Party uthi ngabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukubasusela amanqe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.